go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 27 Zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Corruption Perception Index ranks Rwanda as one of the least corrupt countries on the African continent. There is high efficiency in service delivery, and Rwanda is top on the continent when it comes to the World Bank ease of doing business ranking.
Umeli we Rwanda eZimbabwe uAmbassador James Musoni uthi elizweni lakhe abayekethisi ekulwiseni udubo lwenkohlakalo njengalokho kwenziwa eZimbabwe.
Silahlekelwa kakhulu basketball ukuthi sporting fraternity silahlekelwa ngama-athletes anje ama-role models awa njengo-Kobe. Kuyasisile emuva in the sense that the role abayidlala kuwona ku-society is huge.
Abantu emhlabeni jikelele lokhu bekhala ngenxa yokubhubha kwaye ngumdlali olodumo emdlalweni webasketball kwele Melika uKobe Bryant. Abantu abedlula izigidi ezisikhombisa lengxenye i-7.7 million babhekane lendlala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe. Ngakho ke iStudio 7 ilethulela isigaba sakuqala salolu daba ezizagqitshwa ngolwesihlanu. Umeli wakwele Rwanda eZimbabwe uAmbassador James Musoni uthi elizweni lakhe abayekethise ekulwiseni udubo lwenkohlakalo okuvezwa ikuzinikela kwabebandla elibusayo ukulungisisa isimo senhlalakahle kaZulu okwenzwe lelo lizwe libe kusimanga elikuso sona kudaba lwentuthuko. Iningi labeZimbabwe lithi okwenzakala kwele Rwanda kuphamba ngiyaphinda njalo iningi labeZimbabwe lithi okwenzakala kwele Rwanda lokwenzakala kwelabo lapho uhulumende abathi udlala ngengqondo zabantu esenza ngani ufuna ukuqeda inkohlakalo kodwa kungekho okubonakalayo akwenzayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Msoni uveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba lapho echasisa ngomhlangano omkhulu wezamabhizimusi ozakwenzelwa elizweni lakhe ngenyanga kaMbimbitho owe Rwanda Zimbabwe Trade and
Rwanda as one of the least corrupt countries.
Ngifuna lazi ukuthi ukuthuthuka komnotho elizweni lakithi kungenxa yokuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela okungavumeli ukuba khona kwenkohlakalo. Umuntu uyenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe phakathi kwamahola ayisithupha kuphela, avule le akhawunti yebhenki phakathi kwehola nje kuphela.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthe leZimbabwe lisadlala amandlwane kwezokulwisana lenkohlakalo.
Babalekile abamabhizinisi libabalekiswa ke izinqumo esizithathayo njengelizwe kuba lukhuni sibili kuwo wonke umuntu okubhizinisi nxa uzavuke ekuseni utshelwa ukuthi umthetho usutshintshile. Umthetho utshintshwa nje ungabuzwa ngabantu, umthetho ungatshintshwa kumbe lidale. Uzwa kuthiwa iSupreme Court isiqume yathi uzibuze lokuthi kuvelela kuphi kuya ngapi ungatholi impendulo. Uzwe kuthiwa iCabinet isidecide lokhu lalokhu abantu bengabuzwanga.
Kodwa umsekeli womphathi ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana David Msabayana uthi akusiqiniso ukuba njengohulumende abazimiselanga ukulwisana loduko lwenkohlakalo. Umnumzana Malvin Dacker wenhlanganisweni yeWange Urban Arts Association uthe udingekayo eZimbabwe yikuthi uZulu afundiswe ngokuphathelene lobukhokheli uqobo.
So thina sakhetha ukusebenzela eWange Rural lapha esizangena khona sifundisa abantu pertaining ama issues of ama resource governance. Sifundisa abantu ngezomnotho ukuthi abantu be understand ukuthi nxa sikhuma ngomnotho sasikhangela at local level ukuthi silani thina vele siyayazi yini ivalue yenotho ekhona ewange yini. So thina njenge-organization sizangena sifundise abantu even the constitution.
Emizameni yokulwisana lenkohlakalo, abebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebabumba ikomiti eqondisa lomsebenzi eye-Integrity and Accountability Committee. Omunye wamalunga akule komiti oyingcitshi yokulondolozwa kwemali, uNkosazana Duduzile Nyirongo, ulandisa kabanzi ukuba bazowuqhuba njani lowo msebenzi.
So sifuna ukuthi sike sifune ukuthi lokho babo kwenza ikhona bakwenza kuhle, bakwenza ngomoya omuhle, bengatshontsheli abantu, bengatshontsheli imuli yeZimbabwe. So ikho sifuna ukuthi sizame ukudinga ukuthi ama-contract bakuhambisa njani, ngoba sifuna ukuthi izinto zibe zihamba kuhle.
Kunsukana isanda kwedlula abe-commission ebona ngomsebenzi wokulwisana lezenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission baveze ukukhathazeka ngokwenzakalayo lapho bona sebevumbulule umkhuba wenkohlakalo oqhutshwa ngabasezikhundleni zaphezulu egoqela ibandla elibusayo eleZANU-PF lakuhulumende, kodwa baphange bakhululwe ngabomthetho bengathonisiswanga loba ukujeziswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abantu emhlabeni jikelele lokho betanile ngemfa kaKobe Bryant owayengumdlali olodumo emdlalweni webasketball kweleMelika. UBryant ufele engozini yokuwa kwendizamtshina yohlobo lwehelicopter akade ekuyo izolo. Amazwi enduduzo avele kumagumbi amane elizwe leMelika lasemhlabeni jikelele egoqela avela kumongameli Donald Trump, wayengumongameli onsundu owakuqala othakazelela umdlalo webasketball umnumzana Barack Obama, abenhlanganiso zemidlalo etshiyene egoqela ebasketball abe-NBA, abe-NFL lezinye inhlanganiso ezimbalwa. UBryant lendodakazi yakhe ebeleminyaka elitshumi lantathu uGiana bebengabanye babathobaminwemunye abafele engozini yokuwa kwendizamtshina le eLos Angeles. Abogatsha lwamapholisa awe-LA bathi basacubungula imbangela yale ingozi beqwayisisa, njalo basebexwayisa abantu ukuthi bengayi endaweni eyenzakale lingozi. UBryant obeseme ukudlala wathola izicoco eziningi edlalela iqembu ele Los Angeles Lakers. Ukuhlaziya imbali kaBryant abeZimbabwe ukuthi babeZimbabwe babona njani imfa kaBryant, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loJoe Mujuru, umgcinihlalo wenhlanganiso yeBasketball Union of Zimbabwe.
Bona ngani silahlekelwa kakhulu kubasketball, kusporting fraternity nxa silahlekelwa ngama-athletes anje, ama-role models awanjengoKobe. Uyasilisela emuva in the sense that the role abayidlala bona ku-society is huge.
Nxa sesikhangela impilo kamnumzana Kobe Bryant, kukhona na okungafundwa ngabatsha abafisa ukuba ngama-professional athletes?
Oya, certainly mbona ngani kuningi okungafundwa ngabatsha nxa sikhangela impilo yabantu abanjengaboKobe. Uyabona empilweni it's very important ukuthi umuntu nxa enetalent aliphushe aze alithole. Nxa selithole italent yakhona simbhadala njengabokopi imali abazenza. It's also very important to remain humble. It's also very important for them to become role models.
Lapho kwabhubhu uBryant sibone iy'ngcwethi ezitshiyeneyo ezemidlalo ezibhale ngasebulenjini ukuthi uBryant wayengumuntu ubele lwazi lokuthi impilo yakhe ayipheleli khonapha kubasketball. Bathi uBryant wayengumuntu obesebenzisa isikhundla sakhe ukuthuthukisa uZulu emhlabeni jikelele, njalo ube invest imali yakhe endaweni ezitshiyeneyo. Ubona ngani ama-professional athletes kumele babe lombono ofanayo na?
Ama-professional athletes ale role abayidlalayo ku-society yokuthi abantwana abatsha abazama impilo abazama ama sport ukuthi labo bakwanise ukusebenza bekhangela phezulu ukuthi khangela iCovid brand. So yeah, it's very important ama athletes athi nxa esefikile ku stage phezulu baphenduke phansi befake imali zabo befake isikhathi sabo ku development kuma programs abe khona ukwenzela ukuthi i-sport sikhule.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi athi kule mule ka Kobe Bryant kuphela kodwa wonke umuntu obemlandela uKobe Bryant okhalayo besithi sebelahlekelwa liqhawe.
As Basketball Union of Zimbabwe, we this actually happened sikhathi ama games ekade sizwa nge weekend sizala le Madagascar le Zambia lapha eHarare. Into esikhathaza kakhulu ukuthi sibuhlungu kakhulu ngibona ngani news ezinje so sifisele emuva, but anyway I think impilo that he lived, he did live a very great life.
Lo ke uJoe Mujuru oyinhlanganiso yeBasketball Union of Zimbabwe obexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni eseHarare.
Kusukela namhla kusiyafika ngolesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngopha 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM 4930 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Lingakhuthola udaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa lengxenye i-7.7 million babhekane lendlala emadolobheni lemaphandleni elizweni. Abazi ngezomkhathi lezokulima bathi konke lokhu kwenziwa ikuguquka komkhathi okwaziwa ngesilungu ngokuthi i-climate change. Kusukela lamhlanje kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela ngokugcweleyo isimo sokuwoma lendlala elizweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi sokusele amabele amalutshwana eziphaleni zelizwe alokho kuphela phakathi kwenyanga eyodwa. Uhulumende uveze lokhu ngesikhathi inhlanganiso ebona ngokuphandela uzulu ukudla eWorld Food Program isithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million emaphandleni njalo labafika izigidi ezimbili lambili 2.2 million emadolobheni ababhekane lendlala. Kubikwa ukuthi sokufe inkomo ezifika inkulungwane ezedlula amajumi amathathu ezabelweni ezijeneyo. Umsekeli womeli we-WFP kwele Zimbabwe, umnumzana Nels Buza uthi iyesabeka indlala kwele Zimbabwe.
Out of the last 5 years, Zimbabwe has seen 4 droughts, climate change induced changes, less rain, erratic rain, late start of the season.
Phakathi kweminyaka emihlanu siyakwazi ukuthi akuvunwanga kahle eminyakeni emine ngenxa yokuma okuselizweni. Izulu kalisani ngemfanelo, selilutshwane, sesiphuza isikhathi sokulima. Yikho kwenzakale eminyakeni emine phakathi kwemihlanu edluleyo. Eminyakeni osanda kwedlula kwatholakala isivuno esiyingcosana.
In the 2018-2019 harvest was also affected.
UBolza uthi badinga izigidi ezingamakhulu amabili amadola eMelika, $200 million, yokuthenga ukudla kwabantu abalambayo loba nje kusobala ukuba abasoze bakuthole emazweni angcelelane lele Zimbabwe ngoba lawo abhekane lendlala enkulu. Umnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende lwezokulima eMathebeleland uvumelana labathi indlala le ibangwa isikhudumezi somkhathi.
I-climate change iyaphambili balimi zakhamuzi zeZimbabwe ngendlela yokuthi izulu esilitholayo liyehla kumbe libe liningi ngesikhathi esifitshane kungaze kwasinika ithuba lokuvuthisa izilimo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology obona ngokuvikela uzulu engozini ezijeneyo.
Isimo somkhathi lesi sitsho ukuthi izinto eziningi kumbe ngithi imizilingi vele idla kanye ngenyanga ngoba impepho iyadula njalo kayibonakali.
Inhlanganiso ye-WFP ithi abantu kabatholi ukudla ngemfanelo kuthi njalo abanye sebesusa abantwana ezikolo ukwenzela ukudinga imali yokudla. Omunye wababhekane nendlala le ngunkosikazi Sarah Mangena wake wathwala nzima ngokoma okwaba khona kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-1947 okwafa izifuyo eziningi njalo abantu abadla khona isidabhula amakiliwane lezikhumba zencuba.
Babedobha imikiliwane emanciweni namajodela wona angavuthwayo ahlala emanciweni besiphelela sisidla indlala kungelampuphu. Isiyathenga impuphu kongesheleni edolo yakokuthiwa isikuntemoya impuphu ebomvu kaleyo indlela eyayimbi kakhulu. Kodwa amanzi ayekhona kwathi kudla kwakungela kudla ladileka kakhulu. Isidabhula ethena sasidliwa zinkomo zamabhunu.
Uthi indlala yakulezi nsuku ingcono ngoba abanye abantu bathola ukudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezijiyeneyo. Baningi abakhala njengonkosikazi Mangena. Omunye wabo umnumzana Square Sibanda othi imuli yakhe idla kanye ngelanga. Uthi uthola ukudla okuphiwa unina nguhulumende.
Ndomama ozala mina ole 86 years uyafola. So lami khonapho yikho lapho engidla khona khonoko kulutshwana.
Umnumzana Semoyo wesigabeni seKwarayi eLupane esabelweni seMathebelele North uthi baphila nzima.
Abantu badla ukuholelwa and okumanje kanti sizengathi so bakhona abaholayo bakhona abangaholiyo abanjengathi vele kasihole.
Baningi abanjengaye. Unkosikazi Sisebenzile Sibanda ohlala eBunja eFort Dickson eMathebelele South ukhala okumangalisayo.
Ngakulobu nzima okukhulu kakhulu sibili ngoba kathesi siyakhangela le mfula kayilamanzi lotshani egangeni buyaphela ngoba lokuzinkomo kucakile kathesi nje ncane kuyakhizakhiza yeyi kunzima lezinto kazithengeki nokudla kwakhona kuyadula yazi kunzima
kan. Unkosikazi Sekayi Nzenza osaphethe isikhundla sohlangothi lukahulumende olwezisebenzile nenhlalakahle kaZulu uthi sebeqalile ukunika abalambayo ukudla emadolobheni njengalokhu kwenzakala emaphandleni.
I know ukuthi ku-Epworth where they started registering the vulnerable households.
Engingakutsho njalo engingabakwazi yikuba baningi esesibabhale amagama abo kuzimuli eziswelayo. Sesitholise abaningi ukudla kunyanga ezimbili ezedluleyo.
As of 2 months ago, there was a lot of distribution happening there.
Ingcweti ezibona ngokulima, ezomkhathi kanye lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo zithi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi abalimi benelise ukuziphilisa ngesikhathi sokoma lendlala. Ngimele isiphi Sidube.
Kuhlandla lesibili lodaba lwendlala kusasa sihlolisisa indlala eGwanda esabeleni seMathebelele South. Ngesikhathi amalunga ebandla lama-Republicans ngapha kwelemelika ecabanga ukuthi icala lokufumbathisa elithiwa lenziwa ngumongameli Trump lizaqitshwa kungela ozafakaza, sokuvele imbiko ethi owayengumcebisi wakhe umnumzana John Bolton uselobe ugwalo oluthi uTrump ulecala. UBolton ngomunye kade efuna ngamalunga ama-Democrats ukuthi ayifakaza edalele Senate kodwa amalunga ama-Republicans aseyala lokhu. Lokhu kwenzakala amagqwetha ebandla lama-Republicans eqhubeka lamhlanje ngokuzama ukwesula icala lika-Trump edalele Senate. Iphephandaba le-New York Times lithi ugwalo olulotshwe nguBolton luthi uTrump wathi nxa ele-Ukraine lingenzanga kwakufunwa nguye, uTrump lalingasoze lithole uncedo lwezomvikela. Lokhu sokuphe amandla amanye amalunga ebandla lama-Republicans afana lomnumzana Mitt Romney ukuthi bathi impela kumele abafakazi bazokwethula ubufakazi edalele Senate nxa iningi lamalunga ebandla leli lisithi kawafuni ukuthi kube lobufakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Ufakazi bungasebenza kodwa kulokhu kungathi ama-Democrats kawala mavoti. Angithi kuzaphuma kuhle nxa kuyikuthi bayazuza abanye ngale kulolwana uhlangothi abangathi siyafuna ukuthi sizwe okunye okudlula lokho esesikuzwile. Mina ngibona ngathi kungakafiki kusona sisigaba angabe leqiniso lokuthi konke lokho okuphumayo kuza kuba into ebambekayo.
Kodwa ke siyabona ukubana yena lo oseveza ubufakazi bona lobu umnumzana Bolton ngomunye wabakade befuna ukuthi azofakaza ngabe bandla lama Democrats. Ubona ungani akusoze na kubaguqula ingqondo ama Republicans?
Ye kungabe kungaphose kube njalo ukuthi mina yena uBolton lo ngathi kangimthembi kangaka. Okwenza ke ngamthembi ukuthi yena ubevele engasasebenzi lapha esigodlweni. Bamcela laba ama-Democrats ukuthi akuze lapho uzesitshela ukuthi kwahamba njani. Wala. Tukutuku nango sephenduka. Ye, sengifuna ukubuya ngize kukhuluma. Ungathi angimuzwa kuhle khonapho. Lakhathesi nje loba kuvelile lokho kuvela ngaye. But hayi ngani. Nganimuzwa egazini lami lapho.
Okokuthi ngamafitshane ubona ungani umongameli Trump uzesulwa amacala akhe aqhubeke ebusa?
Mina ngilokhe ngibuza ngibuza lokho nxa kuyukuthi sebevotile laphana ukuthi kakubuya abanye abantu baze kuba ngofakazi balindaba. Abayiba babekhona abanjengaye uBolton odaba madoda njengalabo Morveni lababanjalo nxa bangabuya bazebuzwa imbuzo laphana yikho lapho enzabona khona ukuthi hayi kucalalela lisela kubuyela emuva leli seli siyaphambili undoda lowo lwecala okwakhathesi uyaphika yonke into umuntu lwana ophika into ayenze yathi kangidlanga yeneli.
Alo-ke umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika wekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Alingakhohlwa-ke uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sihlaziya udubo lwendlala solusabelele ilizwe kakubi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele China zibikwa sezinqume ukwakha izibhedlela ezimbili ukuze zibe yizo ezizalethelwa khona abantu ababanjwa ngumkhuhlane osuqhamuke kulelo lizwe othiwa yi-coronavirus. Lumkhuhlane usubulele abantu abangamachumi athobami nembili asebefunyenwe belawo befika inkulungwane ezintathu. Abenhlanganiso ezikumsebenzi wezempila kahle ikakhulu ekulwiseni wekusabalaleni kwegcikwane lengculaza le-HIV babuthane eHarare emhlanganweni wokuhlela uluhlu lokungangena kungwalo lweziqondiso zokulawula abasebenza kulo umsebenzi i-policy document eminyakeni emihlanu elandelayo. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Abakumsebenzi wokulwisana lokusabalala kwegcikwane elibangela ingculaza ele-HIV babuye ngobuningi bevela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe yabancane indawo ehoteleni ye-Jameson Hotel eHarare. Unkosazana Epi Mthethwa wenhlanganiso ye-Purple Hand Africa uthi njengenhlanganiso bagxile ekukhuthazeni ukuthi kuqakathekiswe udaba lwesifo sengqondo nxa kukhulunywa nge-HIV.
I-focus yethu kakhulu nge-mental wellness. So sifuna ukuthi sikhulume ukuthi i-mental wellness ingena njani nxa sikhuluma ngendaba ze-HIV and AIDS. Ukuthi ama-organizations amaningi nxa besenza i-programming yabo, sifuna ukuthi kube le ndawo abafaka khona izinto eze-mental wellness, izinto ezinjenge-counseling, i-psychosocial support, lokuncedisa abantu nje ukuthi bengagcini besenza izinto ezingabafaka ku-risk.
Osakhulayo uNhlanhla Moyo owenhlanganiso ye-Drought Youth uthi leli lithuba elihle lokuthi bezwakale njengabatsha, ziqakathekiswe inhlelo zabo ikakhulu amantombazana, lwengezelelwe uncedo lwemali zalezi nhlelo.
Umhlangano wezinaspo uzadithemana ukuthi ama-resources awe-development kakhulu nxa sikhangele indaba zegciwane le-HIV for the next 5 years azabe esiya kuphi. So kukhona esikukhangeleleyo ukuthi nxa sikhangele indaba zabantwana abangamankazana, indaba zabantu abatsha, bebe khona labo kuma-priorities azafakwa ukwenzela ukuthi ama-resources lawo achanelwe kibo, sikwanise ukuthi siphungule ubunzima begciwane nxa sikhangelele eminyaka le ngu-5 ezayo.
LeZimbabwe ngelinye lamazwe abhekane lodubo legciwane le-HIV linesilinganiso sokwedlula kancane ichumi lambili ekhulwini labantu abaphila naleli gciwane. Umoya uthi lesi silinganiso sigoqela labatsha.
Ukuthi abantu abatsha libathwalise kanzima igciwane, bakhona abantu abatsha abazelwe lalo igciwane, bakhona abantu abatsha aba-infectwayo nje ngamalanga athize, kukhangelele ukuthi umumo oyabusenzakala kuma-district achiyeneyo. So amantu abatsha the priority, ngoba yiye sithi thina yi-present le-future eyethu. So singayekela nje abantu abatsha bathwaliswe nzima ligciwane kusiya phambili, siyabe sibulalelizwe.
UDokotela Ruth Labode okhokhela ikomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende uthi uyajabula kakhulu ngenani labantu abangena emhlanganweni lulo, ngoba bebuye ngobuningi babo bezophathisana ukulwisana nalesi sifo.
Abantu abavela kuma-communities, ama-faith organizations, ama-NGOs, i-government, sesihlangene ukuthi sivumelane ukuthi sisuka lapha sisiya nga, ngoba sigijimela ku-2030 where we are supposed to end HIV. Ngoba already abantu abaningi abanatha ama-ARVs abasakwanisi ukuthelela omunye umuntu umkhuhlane, khonokho kuqakathekile.
Abenhlanganiso yeZimbabwe AIDS Network bona bakhala ngokuba kude kwendawo zokuhlolwa igazi ukuze abantu bebekwazi ukuthi bale gciwane emzimbeni lobahatshi, ikakhulu emaphandleni. Bathi ukusilela kokudla losekelo lwemali okumele iphiwe inhlanganiso eziphathisa abantu kulo msebenzi ngokunye okubaphazamisayo, njalo kubangela ukuthi lolu dubo lukhule emaphandleni ukwedlula emadolobheni. LeZimbabwe libikwa lilabantu abedlula kancane isigidi 1.3 million abaphila legciwane le-HIV, loba nje lehle inani labathelelwe igciwane okwakuqala ngomnyaka lisuka kunkulungwane yephose ezithoba minwe mbili 79,000 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 38,000 ngomnyaka ka-2018. Abatsha labo betheswa umlando wokuphatheka kwezinye inhlelo ezifaka impilo yabo engozini, enje ngomkhuba omubi wokwenza imicimbi ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, behlangana emancansini bengavikelekanga ekuthelelweni igciwane lengculaza noma imikhuhlane yengulamakhwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Isikhathi du sesiphelile, lingakhohlwa ke ukuthi lilakho ukulalela indaba zethu ekuseni ngo 6:30, kumbe lingaya ebulenjini ukusilalela ku www.voaindebele.com. Igama lami ngo Chris Gande, lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.